soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisa be ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu. Pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi lanxa kulaleyo phathi ayakhona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress le-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, iza iphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo weStudio 7 usuzagqiba uhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi ikomiti ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezochabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizitha Mlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Welshman Ncubelo Tendayibiti babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU-PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa yelokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu. Kati pho nxa eyindoda ezayesaba izano, izano yiyokufanele wonke umuntu siyikhiphe. Pho nxa ezahleyesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu. Pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi lanxa kulaleyo phathi ayakhona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelela ukuthi siyachova siyakukhongela. Yebe simkhuthaza ukuthi kabe le structure, yikho thina siyi-interim structure, interim structure le ngiyokuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku-Congress. I-constitution bese siyenzile lesi ibeke ephalamente ukuthi nxa bayivuma ku-Congress yikho lokho, nxa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besitshonini bathi kufa kwejoni akuvalwe enkamba, okuthi ijoni kujoni kwakungamakhiwa lana ebambe izitambo ukuthi nxa lingasekho lelo joni wena ulecala ucanga ukuthi enxa sokuphila hayi kuyabe kuzabuye elinye ijoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare, ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakalayo?
Ye, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngasikhathi sinye. Labo amehlo sezeyavuleka kodwa engingakutsho alaba amadoda ngamagwala-gwala okucina babe bebona intaba kayikhonjwa, namhlanje sebevumbuluka ngoba sebebona intaba ingasekho, sebethuthisa amakhanda, sebesithi hayi lati siyamsula, iCC siyayithanda, iCC yithi sebesitshela ngento ka 2019, kambe into ka 2019 nxa bekhuluma nge 2019 u vice chairperson engiyisikhundla engikuso kwangubaba u Job Skala. Ngingazi ukuthi yena uyathephuma ejele evumelane la kokonoko, ngoba konke lokuyathu baba uChamisa ukuthi abantu sebe recalliwe kaba recallwanga ngabantu bolabana, ngoba laba de sebenza labo ngelanga ngelanga. Ende ngiyathemba lapha khona namhla uyazibuza ukuthi hawo bezisebenza lenyoka zabantu. Into engiyithabelayo ukuthi hayi sibanengi lati esilombono onjalo.
Umbuzo wami ukugcina ungasela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube othendayi bithi abathi labo bazakhokhela leli bandla?
Lokho hayi bona bazaziphendulela, kodwa besilalele lapha ubaba ubithi esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano, yena usebenzele iMDC okwesikhathi eside kasoza hlangane ejoinane lento zezano. Ngapha la uprofessor ubaba uNcube wathi le kindergarten into zabantwana, kuthi ukuthi engxenye layo uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula layo wabajoyina. Hayi sizayibona, sizayivula nje ivuthiwe, sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona. And akunsuku zangaka uzabona abantu kade becwilile sebethutsha ngamakhanda beze bethutshela ngemzimba. Hayi thina kasitshintshanga. And into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke, iCC kayindawo, iCC izaqhubeka iyiphathi okwakhathesi izaba yiphathi eqinileyo kakhulu, ngoba iyabe isilama structures, isile constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo. And ama-members of parliament, ama-councillors, ama-senators othe walandela iCC uzayiqeda itemu yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye. Ngikhuluma on authority, akula muntu okuthiwa ukhansili uzaxotshwa. Lo othe wazisukela, hayi akula nto esingayenza ngoba kaxotshwa ngamuntu. Uzazichasisela yena kuzakhamizi ezamkhethayo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-African National Congress kumbe i-ANC ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Jacob Zuma. Lokhu kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha owethulwe izolo, i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le umkhonto wesizwe lele Renamo le-UNITA, isithi kafuni inkululeko njalo yaxwayisa izizalwane ze-South Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele-MK. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla le-South African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi ekhosathu kuphela. Umnomzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele-ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu i-ANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kuba voti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala, bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu yinkohlakalo, ukuncipha kwamathuba emsebenzi, kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho uMK Party lona. Simbona ezacaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele, iANC evele isiqhula kuma province amaningi. Kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele KwaZulu Natal. IMK izothatha nakwamanye ama province onjengoku eGauteng okunjenge Mpumalanga. Eastern Cape sekuchiya ukuthi isinawo ama branch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxotshiwe kuANC ikakhulukazi loya nginobhala uAce Magashule eFree State useleqembu lakhe khona ngale njalo useshilo futhi ukuthi uzosebenzisana noMK naye kade engumuntu othandwayo kuprovince yakhe yaseFree State sibone futhi naseNorthwest kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha abanjengo lo wayengupremier wakhona uSupra Mahumapilo akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho eNorthern Province lapho ke okunokuthiwa uSiri Ramaphosa uvela khona upremier wakhona uStan Mathabatha uresignile kodwa akukacacike naye ukuthi uresigna uya kuphi sesibheka phambili ke ngokwempilo yayo iMK okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembu elisha engenza kahle kakhulu kodwa kusiya phambili asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala singazika bazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi ibona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF bacaphuna kakhulu ku-ANC kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha eSouth Africa obukhulu uKhopu naye wayinyakazisa i-ANC kodwa ngobuholi obaba khona kuKhopu manje akuselona iqembu elilomfutho o-10 siye nangale ku-IFP kuke kwaphuma i-NFP nayo yathi phuma yacaphuna kakhulu kuyo i-IFP kodwa kuthe ngokusweleka komholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu. Hayi uzindaba ezingezinhle ku-ANC sizayibona kwamanye amaprovinsi isiya kulokho kuthiwa yi-coalition ukubusa ngokubambisana mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kukuthi laba be-MK bezokhankasa kakhulu kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi ze-South Africa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubona basakazi ekuseni nabalaleli bonke siphesheven sayizwe indaba kaphukeni uphukeni uphamba amanga amanga aluhlaza choko amanga aluhlaza uma yithena uchamisa ubalekile uchamisa umthengisi ngamanga abathengisi yibo abathengise ithubusi kuzalo PF njalo into evalukuye ngifuna ngayo lapha uchamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyendlela ade khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya so abantu kumele kube le investigation ubona ukuthi uchamisa usefu yini akavele ubona ukuthi usefu yini ngoba siyazazi izigebengu zezanu PF siyazazi izigebengu zezanu PF ngoba uchamisa yifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke asithembi ukuthi usefu futhi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi kulume in public abamele bakucacise khona lapha abezana uPF yena uShamisa umele akucacise kahle kahle hayi khona abezana uPF uthi ukhululekile yini uza abantu bakwazi ukuthi uSef asilandza lokwazi ukuthi ungathi kodwa sifuna ukwazi ukuthi acho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona yikho esikudingayo thina sifuna ilizwe lokuthula kungabi khona ukuthathwa kwemphefumulo njengendlela engasebenziyo sicela uShamisa avele kubonakala ukuthi ngempela uSef yini ngiyabonga KK Buffalo KZ but in South Africa
Studio 7 njani? Hayi siyajabula ngezindaba lezi sinikeza zona esivula amehlo lengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi. Ya, uChaba ngemanje ke useselelangeni, uyasalelangeni, sethiswa lilanga ke manje. So ku obvious ke manje uzobona ke manje ukuthi game yakhe sifeya ke manje ukuthi kwene ku why sisenzana kuzana. UChamisa sephumile and uChamisa wenza i-decision enhle kakhulu. Even akusasa uChamisa manje engavuli ibandla lakhe, ethi sele ibandla lakhe introduce ukuthi vele abantu siyamlandela. Uchaba ngule uChaba ngulezana yakhe basala igcekeni. Ya, now manje ku obvious case ukuthi uChaba usebenziswa izana. So kuyamchaya igcekeni ke manje. Siyabonga.
Hello, hello Studio 7. Siyabezwa abantu sebelokusola sebesola uChamisa ukuthi uChamisa asengumthengisi e-CCCC. Ngombono wami uChamisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele esingakubiza sithi i-dot, bengeke mele i-dot. Kulokuthi yenza into e-right athi ayenzile. Kanti ongasakhanti kwenzakalani ku-CCCC. So kachiye kunjana. And lokhu kuza kutshengisa ukuthi uChamisa ulama followers amaningi, ulabantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, nxa ifoni kuyakugcwele njana kuChamisa. UChamisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athethe ku-CCCC. So kusele i-foundation that's finishing going to general amounts in time and going to deliver abantu futhi balimaz abantu bengasola uChamisa noChamisa seyenzeni iphathane TCC party bingabo sibizimele others uChamisa kabodala ngalizi lehlo kusola umuntu angagawa umuntu okuleli lizwe lo sola noChamisa umuntu ongayenza ngakalacala umuntu lo ule right which party cause atingabo siphe so azonto engazili chase nekhandu zilale phando yengu ukuthi umuntu uthechi party inxa ukuthi landelanini bonke landela uthatha ziphi isinqomo kathesi
Studio 7 ninjani Hayi siyaphila nathi siyanizwa niyakhuluma hayi asiboneni kazi lime zitsheni kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo chabangu wenu lo elihola phela leli bandla le TCCC ngoba nangu sekuhle kuqokwe omunye umuntu wasesishoneni kathi bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini vele kwesikhathi uChamisa laye loba elenkinga zakhe kodwa ke nakhona usengezo chabangu awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozam replace kathi laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka wabo umuntu okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo ubaba uChabangu into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiparty hayikhona ukuthi wena uzaxotsha abantu epartini uxotsha abantu ezindaweni ugijime uye court uye batshela ukuthi icourt ingabavuma ukuthi baphinde balungenele lelo khetho kodwa bebe bekhethwe ngabantu uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selu akunzima bakithi sizabona ke la kuyowela khona induku noxaxa
Studio 7 sabibonani, sabibonani, ngabi singapholi njani ngapho ngasemelika ngapho. Hayi thina ngapha siyaphila, siyaphila kakhulu ngaliphile kuhle lathi siyaphila. Siyabonga, siyabonga kakhulu, siyabonga kule kwemsebenzi kwenzayo. Hayi, senze lohlonzi umsebenzi alright, umsebenzi futhi onengozi ngoba hey, imali ikhuluma senze nje bakhona abalizondayo kodwa hayi silathandazisa ukuthi kungaza bangaze bangena momu bila baye abalabaqaba lo momu. Thank you ngibonise lapha into leyenziwa nguChaba nguleyi. UChaba nguleyi into ayenzayo isicunulile kakhulu into leyenziwa nguChaba. Ya. Nginako kathesi okuvele egcekeni ukuthi ufuna ukuthathelisa uJamisa iparty yakhe. Lokho kayenze yakhe iparty, kayenze eyakhe iparty. Lokho okuningi lokhu uthole sithi uJamisa ubuye uyaphuma uphume kuparty yebazenza bathini bathini. Akulanto abangayenza, bazikhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo. Bayaphupha bahambe belala lapha abalala khona, bahambe belala. Betshiya leyo nto eningi, bahambe belala. Into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo lethe nawe uJamisa kwayo. A lapha soze kubone lapha usenze kubone lapha amadonga ngamile impondo akula manga lamanga silamazi ya lapho sekudinga thina manje ukuthi sikhathazane naye. Thank you, ngiyabonga.
Sibingelele emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu. Isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wabo, sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela eTriple C yakhe and then Triple C yakhona sebeyithethe bayinikeza usengezo Tshabanga. Njengoba upresident weTriple C sebatshiyele ukuthi abayithathe Triple C leyo efelwa noJob Skhala ejele, kungaba kuhle ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona iTriple C yakhe. Sicela nje sikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba isekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzwisa inhlungu. Sicela basikhiphele uJob Skhala ejele. Siyabonga.
Siyabonga sithi sebe siyabingelela. Umphugeni uyawumala lento ayikhuluma yena mayebonela umuntu oyi-1 ephethini kaophethini nekhuluma lokho akukhulumayo engacabanga ukuthi abantu bayijuda. Sizafika isikhathi esisho siright. Yena akalinda bone ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election uChamisa uzalivule elinye ibandla and ngesikhathi yalivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela. Yayithi abantu bonke bephumule bachiya bazalaba bazabona khona ukuthi ukulande ukuba zimbungulu kakusebenzi la le ingcekeza engumchabako laba bazabona khona ukuthi ukuba zimbungulu akusizi sebenzaka abasikubekurayithi besebenzi bedla amandla ubekele ufuke ukudla amandla abanye abantu. UChamisa wasebenza kanzima nama-MP nalawa labo bonke abantu bezimbabwe bezama ukwakha izimbabwe entla besenza lokho ababekwenza badiliza bona baqeda konke manje sebelokhu belandela bethi khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithutha ama-MP la right aqala sale athathe imali liyani esephalamende bayibhadala izigoloti ngoba liyani imali liyani inye yimali yethu thini izakhamizi zelizwe ethathwa kithi ba-right beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esi-right lapho kuzamele bephume khona. Umanje bathatha imali yala balinde ngoba lesisiyo yona leyo ivele kasiyo yaChabanga ukira ngamandla ingamandla abo bona abantu so ba-right beqale behlale kuyo basibazasafa isikhathi labo bazabona khona ukuthi abantu bazozilima. So asilinde, sizalinda ubugeni lento ayikhulumayo leyi kuzaphela lokhu. Siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele-Ukraine ilokho ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele-Ukraine ngoba seliphelelwa izikhali. Kodwa lanxa liphelelwa izikhali, amabutho aleli lizwe alwisa okunzima awe-Russia. Ngeviki edluleyo amabutho akwele-Ukraine adubule awisa indizamtshina yakwele-Russia ebikwa ibithwele izikhali. Ukuhlaziya impi yakwele-Ukraine lele-Russia sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
I-Ukraine Ayi yamanga lisa wonke muntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngathiwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impiliana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe kachana baya kachana tuzane kwama borders eRussia even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Hayi, okwakathesi sibona ngantwa impi le iUkraine yengoba yokwakathesi. Sibona laye Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravele. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba labo abaAmerica leEurope they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Russians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Umbuzo wami wokugcina. Ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na? Kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
So ukuthi impi le isesekupheleni kwayo, lami ngiyakubona ukuthi I think by summer time ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba Gandhi.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo besikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jays Simanampofu.
Kathesi akukakhanyi masikhangela imidlalo leyi esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge-Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya ku-quarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zidlale i-last 16 so kuseselokunzima umuntu kungatsho ukuthi ingayaku kodwa amathimu nje angathi azala ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi sofa kuseseraid kuko ngoba basesekhona
kodwa nxa sikhangela izinga lo mdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka
lona alikho libi kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona yikho nje ukuthi ngoba ngama team ayavelise zakuthi adlala kangcono eAfrica kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina futhi African Nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka hayi akuchenanga kakhulu nje kula ma surprises of course ama team manje ngabo Cape Verde yiwa ama team amanye singabala sithi na improving ngoba kaze bafike kule level akakuyo kathesa
sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye okunjalo wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo
so far ngibona ngathi waphatha kahle, of course njengabantu banama mistake abayenza, kodwa okwesikhathi ambonthi kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into yenzakalayo wathi esibabheka isikhathi ibhora eyabisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama-throw in lawana lamanye ama-foul njengalawa, isikhathi sakhona sebesigcina sokuthini la kuqala sasingagcina isikhathi esiyani kale sibasigcina ngathola injury time, stoppage time, I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungazange kube lama stoppages amaningi, kodwa kubanga lezo zinto ezinjengokuthi kulama free kicks badile kwathatha, kulama throw ins badile kwathatha, into ezinjalo. So 7-8 ama-seconds onke la one, kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdangingaboni into erong bonathi konke kuhamba kahle.
UCassius Jesus Manampofu ngolandela imidlalo yenguqu obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kuyaphithizela kubandla lesi-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa. Ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, abangenelisanga ukuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.